Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlakatheni kumpalakazi 2020 ngontungamile nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
khanya abantu beseberelaxe kakhulu sebehlangana emcimbini bebaningi abasayigcini ne-physical distance leyo adinceda ukuthi kwehle izinga lelo
kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 eHarare izolo labafika phose ikhulu ababanjwe lomkhuhlane elizweni jikelele
uhulumende lo okhona kathesi uhulumende olutho ngala vele usizi
kunanzwa ilanga le Human Rights Day namuhla abanye besithi uhulumende kamnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula okamugabe lanxa izulu lisina kuhle endaweni ezithiyeneyo abanye bathi balakho ukubhekana lendlala njalo ngomnyaka ozayo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 eHarare izolo labangamachomi ayisishiyagalolunye lanhlanu 95 ababanjwe lomkhuhlane elizweni jikelele lokhu kukhuphule inani lasebedliwe yilomkhuhlane kuleli laya kumakhulu edlula kancane amathathu 304 phakathi kwababanjwe lomkhuhlane isolo abangamachumi amahlanu lanye 51 ngabakobulawayo njalo abalichumi lantathu ngabeHarare kulabahlanu yamashonaland central abane emathebeleland south abayisishiyankalombili emaswingo abayisithupha emidlands labayisishiyankalombili emashonaland east ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi ayisishiyankalombili lanhlanu 85 abafunyanwe sebepholile inani lalabo asebebanjwe lomkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yaku 11,007 asebepholile bona bakhwele baya ku 9,147 kuthi abalokhe begula bakhwele baya ku 1,556 umkhuhlane lo umemetheka ngamandla kulezi nsuku kuleli lasemazweni omhlaba athiyeneyo agoqela ele South Africa lapho umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize azise khona izolo ukuthi leli lizwe selingene kugagasi lesivili lokuhlaselwa yilomkhuhlane ngamandla i-second wave ukumemetheka komkhuhlane lo kwele South Africa kuza ngesikhathi imingcele yeZimbabwe isivuliwe njalo kukhangelelwe ukuthi inengi lesizalwane seZimbabwe elisebenza kwele South Africa liphenduke ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kuyacaca ke ukuthi after ama stringent measures lade ekhandi ukuthi kube nama lockdown ama level a hard kuthe makuvulwa mhlawumbe abantu abasazange balandele kakhulu imigomo le bekiweyo ugqoka ama mask ukugeza izandla ukusanitizer yebo khona kuyalandela kodwa kukhanya abantu bese relaxe kakhulu sebehlangana emcimbini bebaningi abasayigcini ne physical distance leyo adinceda ukuthi kwehle izinga lelo siyesabela thina ukuthi uhulumeni uhulumeni agcina decide futhi ukwenza ama lockdown la ahash adala ukuthi isimo somnotho sibe nzima ebantwini njengoba libonile ukuthi ngesikhathi sama lockdown abantu bevelamba kanjani abanye bephelelwe imisebenzi kuvaliwe izinto eziningi siyakhuthaza futhi ukuthi abantu kungabe bakungcono nje baqala ukulandela le migomo ukuze kuzame ukuncishiswa ukubhebhetheka kwalomkhuhlane
njengoba isivuliwe imingcele lokhu akusoze kubangele yini ukumemetheka ngamandla komkhuhlane lo emazweni akhelane leSouth Africa afana leZimbabwe
ukuvula kwemingcele kuyinto ade sekufanele yenzeke ngoba abantu kakhulu abamigrant kuyadingeka ukuthi nabo bebelokhe bebuyela emakhaya besiya bona abantu ababo nemideni konke kodwa ne-economies zisadithi ukuthi zivuleke kancane zihambe lokho akusho ukuthi sithi thina awubhebhetheka umkhuhlane ugcwale kubo makhelwane abantu uma bephuma bengena eSouth Africa cha sithi thina bese kufanele kodwa ukuthi kube ne-movement kodwa ke kuzomele kube nama-conditions impela aqinileyo abonisa ukuthi kungagwenywa kanjani ukuthi umkhuhlane ubhebhetheke siyesabela kumanje ukuthi sesizwile ukuthi abantu bayathenga ama-fake certificates bechapha ngawo umngcele sokudala ne-corruption bangabanjwa kuyadiziswana yonke lento efana naleyo kodwa abantu bakunanzelela ukuthi uhulumende yebo vele ngiyokumela afake umthetho kodwa umthetho kawufakeli yena uhulumende ufakela ukuphepha kwabo abantu kungakho bona yibo kumele bawugcine lowo mthetho ukuze baphephe
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lokulondolozwa kwamalungelo oluntu olwe-Human Rights Day. Ilanga leli liza ngesikhathi abanye besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi usevuke ubhofa ukwedlula okaMgabe kundaba zokuhlukuluza abantu lokwephula amalungelo abo. Vathi lokho kuvezwa sobala ikubulawa kwabantu ngamasotsha lamapholisa kanye lokubotshwa mahlayana kwalabo abasola umbuso weZANU-PF. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wathembisa ukuwahlonipha amalungelo oluntu ngemfanelo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uthi ububi bombuso kaMnangagwa buvela sobala mihla ngemihla.
Into esimangalisayo thina njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition, yikuthi uhulumende usuka yena ezitshayela izandla, ezitshaya ihlombe, ame phezu kwentaba abizele yena ukuthi khangelani libone sesenze kuhle manxa sikhangela izindaba zamalungelo abantu kodwa thina sibona okuthiyanayo laye uhulumende siyadana kakhulu especially kumnyaka lo oka 2020 ukuthi sifike njengelizwe kumanye ama levels ekade singasazi ke safika kuwo in terms of ukwephulwa kumbe ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu asichayeli umgabe ihlombe lohulumende wakhe ukuthi waye kwanisa ukuhlonipha amalungelo abantu kodwa siyakwazi ukuthi wayengcono kulalokho esikubonayo kusenzakala kathesi uhulumende lo okhona kathesi uhulumende wemuthu ngala vele usizi
ukuze amalungelo ahlonitshwe ngendlela ezasuthisa abantu abanengi kuyini okumele kwenziwe
singakhangela iconstitution yethu yelizwe inikeza izinto eziningi njalo ile an expanded chapter i-Bill of Rights i-chapter 4 iqamba kanye lokho kufuze kwenzakale ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe kodwa uhulumende ucina yena eziyenza umthetho uhulumende lo ufuze azifake phansi komthetho, umthetho phezulu, uhulumende phansi komthetho. Abantu labo babe vele bephezulu, uhulumende abe uhulumende olalela intando zabantu. Kungenza kanjalo ilizwe lethu leli singabona lalo lithayelwa izandla ngamanye amazwe ukuthi liyabe seliyenze kakuhle. Kodwa ayikhona kathesi silo hulumende ongalaleliyo, uhulumende ozithi yena ukwazi konke. Siyabona kathesi izibhedlela lapha kazila ngitsho imithi, abantu bayapha ezibhedleleni. Kula malungelo khonapha awe right to health care, right to life, wonke wona lawa vele ayahlukuluzwa.
Umnumzana Mavela Sikhumalo ngowenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimbabwe Parks and Wildlife luthi abantu ababulawe izinyamazana zeganga likhuphukile lonyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lolu gatsha luthi bangamatshumi ayisithupha ababulawe izinyamazana lezi lonyaka. Nyakenye kubhubhe abangamatshumi phose amane 38. Izulu liyana kakhulu ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe, kodwa kwezinye indawo izakhamizi zithi zilakho ukubhekana lendlala ngomnyaka ozayo ngoba selilinengi kakhulu, kuthi ezinye zithi vele kazenelisanga ukulima ngenxa yokudula kwenhlanyelo. Isakhamuzi sePlumtree umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ngempela zinengi ingxaki ezilakho ukubangela ukuthi kube lendlala njalo ngomnyaka ozayo.
Kulezi ndawo amachibi ayengagcwala amanzi engagcina ngo-1974 izulu engalibonayo yilo engibonayo kathesi. Kwezinye indawo liyadiliza izindlu lezikolo ene engunanzeleleyo kulamala ngadlulileni besina isiqotho, kodwa kathesi yalona liyana sibili lina kahle, kodwa amanzi emifune ngangazigcwale isigcwala. Inkomo eziningi ziwile ngemva kokuna kwezulu, kodwa kathesi sokujabulisa ngoba sokuboniswa ukuba lokuhlumahluma, yiko kungani siyajabula. Ngibese ngikhuluma endabeni yabantu okulima, abantu abaningi abakaqali ukulima ngobana phansi kumanzi. Abantu abalazo izinto zokulima abala nkomo, inkomo njoba zicakile bazama ukuthaya esidi ngugajobho. Kathe sokufika indaba yokuthi kona liyancedisana ngokwamagodi, yiko kwenzakala kakhulu, yibo abantu abacina bebengcono ekutholeni inhlanyelo leyo abathaya amagodi. Labangathayi magodi akula nhlanyelo abayitholayo ngoba inhlanyelo inzima ukuyithola, babagandi iyadura ezitolo, balushwana bazolima. Kungasiwo ukuthi indaba yezulu, izulu liningi sibili kakhulu.
Kodwa nxa ukhangele wena isivuno siyathembisa yini esihle ngomnyaka lo ozayo?
Baba Gandhi kasoze kube lesivuno esihle. Ngiyathemba ubani izulu ngalisina kakhulu, abantu basebeswela okokulima. Angibone ukuthi kuzaba lamanye amasimu qiniso lihle abantu bangasoze belime ngokubana sikwazi lele zulu elibuye ngobuningi kakhulu. Ngokubana ngawunanzelela indawo yakithi eMathabeland kakhulu, amanzi ahamba kabanjwa. Ukuhambeni kwamanzi lana kuzafika isimo esingawaziyo uNkulunkulu ngoyaziyo ukuthi ngakusiyafika uJanuwari lizaba lokhu likhona yini. Abantu basebezamile mepha ukulima belimele emuva kube nzima. Yike ngibona usivuna sosibe khona kwelinye icala lizulu abona linganawo kakhulu kulaba asebeqalile ukulima nje kancane khona lokho abetshaya amagajobho. Kuzaba manzi kakhulu, uthole ukuthi amabele lana aseqalile futhi la egcine siba yelo indaba yamanzi.
Umnumzana Solani njemnyama moyo isakhamuzi sePlumtree eMathebeleland South. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isithathele abantu abanakanelwa ukuthi izikhohlakali impahla engena ku-$5 million phakathi kweminyaka phose emibili edluleyo. Inkundla yeZim Live yona ithi inkantolo yeSupreme Court yedule isinqumo esiphoqa inkampani yendizamtshina iZimbabwe ukuthi ibuyisele emsebenzini izisebenzi zayo ezingamakhulu amathathu eyayizigumulile. Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani ba Studio 7, DJ Anibantu ba Studio 7, kubo babunkopo wonke, bobonke nakweduke khona ngapho, ngathini ngaphila mnandi bo niphephe kulolu lakho olukhona emhlabeni. Lapha amafishane nje ngikhaliswa into encane noma enkulu. Siyabona manje ukuthi abantu sebethatha ama-COVID test lawa besiye emakhaya emgwaqweni. Okuyinto ezahlupha kakhulu, angazi ukuthi u-government bathe bayicabanga njani le nto. Ngabe bavele baqamba nje inani eliphansi abantu kade bengeke behluleke ukuya thatha ama-test, kodwa-ke ngenani leli eliphezulu abantu sebezothatha ama-test emgwaqweni. Okuzoyenza ukuthi kuthole ukuthi sekuminyazeleka futhi nasebajele, behamba bebotshwa abantu bengena emajele bethatha futhi le mkhuhlane endleleni la. So ngabalehlisa leli nani, abantu bazongena ngokuningi, abantu baningi kakhulu abavele bezohamba besiye emakhaya, abakudinga ukuthi bevakatshe. Abanye baye ema-South Africa, abanye baye eMatswana, abanye baye eZimbabwe. So ngenxa yokuthi COVID-19 uma usuka e-South Africa i-10 rand, uma usuka eZimbabwe i-$60, so imali eningi naleyo singayitholi kalula nje. Siyabe sifuna ukuyabona iy'muli zethu sizazibona kanjani uma kuyukuthi inani likhuphuke ngendlela efana nale yokuthi sithole i-test. Okhulumayo ngumvundla uPhumlani la eGoli ngokusebenza. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli beStudio 7 konke nabasakazi beStudio 7. Singabongeka mangabe abantu besaphilile impela kulo mhlaba emagumbini onke amane. Hayi, ngizathanda-ke ukuthi nami-ke bakithi ngiphawule nyana khona lapha ngendaba engizwile ezindabeni ebeyisikhulunywa khona lapha kuStudio 7. Bakithi ngizwa kuthiwa khona amaphoyisa ahlongoza ukubamba ukubopha abantu, kuthiwa bayahlukumeza bahlukuluza izisebenzi zikahulumende ebulenjini. Bakithi zindaba ezimbi njani lezi? Kambe abahlukunyezwayo nabahlukumezayo abobani? Umuntu unalo ilungelo lokukhuluma, freedom of speech. So ke ngiyamangala uma kuthiwa khona bakhuluma kabi ngezisebenzi zikahulumende. Zenzeni lezo zisebenzi zikahulumende? Kambe bangazisukela nje izisebenzi zikahulumende bezigcoba udaka nje kungekho into eziyenzile? Hayi, bantu benkosi, hayi, asazi ngoba hayi kunzima lokhu kwakuthwelwe ngabantu baseZimbabwe. Okhulumayo bakithi lithagwane elikhulu ePlumtree esigabeni sabo siwukhanya lincube. Ngiyabonga, amen kuleyo ndawo.
Zalibonani lonke abasakazi beStudio 7 kanye labalaleli ndibonke abasakazi beStudio 7 ojonge uChris Gant Marvelous kanye labogibs Dube kanye nobopractice Jeremiah nobomama uthandekile mhlanga intinga ave liphila njani rayithi nadiyaphila ngegamale nkosi kayende bontukamili ngomajongo blessing zulu ntiayi siyayiphila ngegamale nkosi hayi siyazizwa iindaba zasekhaya sekuthi hayi abantwana bezikolo sebebanjwa yikorona kanjani kati kwamnakakungavali izikolo kangwani izikolo zizivula umnyaka ozayo maybe ikorona le yabe singcono kati umnaka ufuna ukuzibulalela abantwana ubaqedela abantwana lamateacher siyaphila njani elizweni ma uzokunjalo azomnaka kwabo endlela oyenza khona bacabange kodwa hayi kati kuhamba njani umnaka kwabo ehlukumeza abantwana lamateacher akanalokhu yikubahlukumeza athelese ebanjwa yikorona nakakho konabo but watshela kahle ukuthi izikolo azivalwa yena ebede hayi izikolo zivulwe athese abantwana sebebanjwa yikorona nakakho uhlezi but hayi elizweni ethi siyahlupheka ngicela ama-record ethu la eke vulwa athi thina ama-record ethu avulwa lathi singabantwana bezimbabwe kana kumele evulwe ama-record ethu ezwakale
yebo linjani baseli ba Studio 7 ibizo lami ngiTravis Magazile ngikhuluma ngiseThirdbridge ngiyathaba kakhulu ngibona abantwana sehamba ezikolweni kodwa ngiyakhuthaza ukuthi abazali begqokise abantwana amamaski please uve sivikelekile emkhuhlaneni we-coronavirus siyakhuthaza ukuthi abazali begqokise abantwana amamaski abantwana bengahambi benjalo nje uve singathelelani umkhuhlane lowo siwuvikele ungafiki esizweni leZimbabwe ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weFrance uMnumzana Emmanuel Macron uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisebenzisa i-nuclear ukuphehla amandla kagesi lanxa nje kulabanye abakusolayo lokhu. Usikomiti obona ngezamalungelo kumanyano we-United Nations unkosikazi Michelle Bachelet uthi zikhwelile izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abantu ngesikhathi lesi amazwe omhlaba ebhekane lomkhuhlane we-COVID-19. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Osemelele ukuqala umsebenzi njengomongameli weMelika uMnumzana Joe Biden izolo wethulele uZulu umuntu wasemkhethile ukuthi abe ngumphathintambo wakhe obona ngezomvikela. UBiden ukhethe onsundu uGeneral Lloyd Austin yena ophume kubutho ngo-2016. Umthetho weMelika uthi ongena kulesi sikhundla kumele abe seleminyaka eyisikhombisa ephumile kubutho. Kodwa njengoba u-Austin eleminyaka emine nje kuphela, uBiden uthe uzacela idale leCongress liyekethise limvumele njengalokho elakwenza kumphathintambo owakhethwa ngumongameli Donald Trump ngo-2017 uGeneral Jim Mattis. Kodwa kukhanya kuza kuba lukhuni ngoba bakhona ngisho labebandla likaBiden elamademocrats abagoqela uSenator Elizabeth Warren abaphikisa ukukhethwa kuka-Austin. Siqoxele ucubungula izombusazwe njalo engumsekeli kaBiden umnumzana Denmoyo.
Indaba kasecretary wedefense ithanda ukuthi ifuna ukuba nzima for uBiden la ngoba okokuqala vele traditionally usecretary wedefense yisivilian kukalutshwane ukuthi ubone kungena umuntu obe yimilitary ukuthi abe ngusecretary wedefense. And then having said that, yeah, ama Democrats la aqinisile la thona kumele umthetho landele ukuthi umuntu ongusecretary wedefense kumele abe usewachia ubusotsha for iminyaka at least engu-7 eyisikhombisa. And siyazi ukuthi u-General Austin lo ule minyaka only I think eyi-4 echile ukuba lisotsha. So yeah, kule problem lapho ngoba akumelanga sitshengise ama double standards ukuthi akumelanga sifane lama Republicans ukuthi siphombe ukuvota on partisan lines singalandeli imithetho. I think mina ngivumelana labo laba abanye. UBiden on the other hand laye I think kazange angicabangisise kahle lokhu maye ekhetha u-Austin.
Ama-Republicans wona uwabona evuma yini?
Ama-Republicans mina ngwami angiboni vele supporter noma yisekela noma yini ezoyenziwa nguBiden ngoba even khona manje sekudlule inyanga lamaviki ambalwa uJoe Biden wawina i-presidency kodwa lokhu besemba phansi bengafuni ukuconcede ukuthi uBiden nguyo ozoba ngumongameli omusha. So because of that mina ngibona bezozama ngazo zonke indlela ukupreventa uBiden ukuthi ama-nominations akhe awe-cabinet yakhe ahambe kahle ngoba ama-Republicans avota on partisan lines. Siyazi ukuthi uTrump the time ekhetha uGeneral Mattis bavoteli waiver yokuthi angene lapho kodwa siyazi ukuthi this time around ngoba lo uGeneral Austin ukhethwe nguBiden abasoze bayivumelele waiver eSenate. Sizobona nje kusiba lobunzima obukhulu lapho ukuthi iSenate ipasise leyo ngoba ama-Republicans kumele unanzeleli ukuthi wona vele mthetho awo avote on partisan lines. Siyakhumbula uBarack Obama ngo-2016 ukushona kuka Supreme Court Judge Scalia wazama ukuthi amureplace e-Supreme Court ama-Republicans emba phansi athi hayi cha upresident omusha njengoba kungumnyaka wokhetha upresident omusha nguye okuzomele akhethe u-Supreme Court Judge. Kodwa sibonile-ke kuwo lo mnyaka esikuwo lo kushona u-Supreme Court Judge Ginsburg wona ama-Republicans ajika futhi aphendula into abayisupportayo last time bathi hayi cha this time around hayi kumele uTrump anikezwe ichance yokuthi a-appointe ujaji omusha.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe njalo ungumsekeli kamnumzana Joe Biden.
Wanzani mtano mtu, asakonu lalebu. Wanzani, wanzani mtano mtu, asakonu lalebu.
Sibonga madoda ikhonjiwe insizwa yakoShoko kasalale ebusuku lemini lapho ngoNigel Shoko esigqibela ke uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili kulo yedwa obulawe iCOVID-19 eHarare izolo labafika phose ikhulu 95 yababanjela umkhuhlane elizweni jikelele. Kunanzwa ilanga le-Human Rights Day namuhla, abanye besithi uhulumende kaMnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula okaMugabe. Lanxa izulu lisina kuhle endaweni ezitshiyeneyo, abanye bathi balakho ukubhekana lendlala njalo ngomnyaka ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo Muntungamilinkomo.